Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulu kandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 3 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokumhlamukela njalo ibangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu.
Hachi kunenge esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims u president la victim konke senzeni sizamile.
Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bemandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokho kuvezwe ngumfanekiso we Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo.
I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokhu esikubone kusetshenziswa iyenelisi ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, Lawyers for Human Rights, leScalbrini Center for Cape Town sezisungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sibebotshwe ngamapholisa.
Kanti ke kumele aba-applyela ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokuthi selimhlamukele labangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. Iphephandaba le-The Standard lithi lilobufakazi elibuthole ejele le-Chikurubi lapho uSikala sevalelwe kwenyanga ezedlula ezilitshumi encitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Leli phephandaba lithi uSikala uveze ukuba inkokheli yebandla angayibethanga ngamagama yesaba usekelo alalo yikho ingafuni ukuthi aphume ejele. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi amazwi la awasiloqiniso.
Asithandabuzi mahlabe zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division. Sebebhala besithi Honorable Sikala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejeli sebesithi babe sewindini lapho uSikala wakhuluma khona watshelwa ngumunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu ikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Yimsebenzi kakhulu phecelezi yama CIO intelligence operatives labanye abalobungcitshi bokubhala babhala amanga befunza uSikala. uSikala ngasiyo nkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabona ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye uSikala okhulume lokho.
Lobu bufakazi silabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprizini bamnqabele. uPresident Chamisa sozowabhala incwadi ekhulumela ecela ekhulumisana lo president Mnangagwa ukuthi into kasikhala le kuvalelwa inciki bheli iye yangisilizwe akula rule of law akukhangela ukuthi kungakhulunyiswa kwenzela ukuthi usikhala ephume uspokesperson webandla uadvocate Mahere lo deputy uGift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hathi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo into esimangalisa ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana sebe kamba manga besithi victim ayinanzi ubaba usikhala hathi kunenge esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims upresident la victim konke senzeni sizamile ubusifakaze silabo ukuthi into leyabhalwa yilabo abafuna usidiliza sikhangela ukubunjwa kwe message yabo le language yabo lamazwi abo kasi okasikhala ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo njalo isosi yabo isosi engalamnikazi sikujayele lokhu mahlabe ezulu into bayasiqinisa njalo ubaba usikhala ilikhawe lamaqhawe ukuthi ngabe ukhona phandle ngabe sipetcheya ngokukampena konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi usikhala ukhala la lozulu upresident Chamisa ukhala lozulu isisi ikhala lozulu singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla amandla zuzwa ngabantu aphiwa ngabantu lokhu bahlabezulu ngumsebenzi wama party operatives kakhulu abavela kuzanu PF amajaha azivela kuintelligence operations yikho thina sithi akusisabi sivela silani lakho sikujayele
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla leZanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso weAl Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuthi umfanekiso wedokumentary owethulwe inhlanganiso yeAl Jazeera uveze mgceke ukuthi imali ikhona sibili elizweni uhulumende nguye nje ongafuniyo ukukhweza iholo lababalisi
Teddy Chris udaba lwe Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela ngingakaphenduli okugcileyo ngeAl Jazeera umgabe kwelinye ilanga wavuke sithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu iAl Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa. Iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu. Ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni
ngalolu daba.
Njenge athuzi udaba solu bekwe dandalazi abantu yibo sokumele basukume bazikhangela ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathola okungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurch osokuza sivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshela. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurch atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona #MyZimbabwe2. Moyo Themba kuye athuzi spokesperson.
Siyabonga Moyo Themba kuye, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-athuza. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Inhlanganiso yamagqwetha awezamalungelo oluntu kwele South Africa eye Lawyers for Human Rights leye Scalabrini Center of Cape Town sebesungule uhlelo lokumela bonke abokuza kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqweda lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe ukuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 0800079614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 0817168791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
We assist our asylum seekers and refugees whose applications have
siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephena abaqala ukuzofaka izicelo abalamaphemithi asephelelwe yisikhathi, abalezicelo zabo esezilahliwe, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
So people whose applications have been finally rejected, if they have a valid claim, that we can take to the courts.
Leli nyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uMnumzana Trusty Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emaofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe kathesi isikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu ngoba phela iziphathimandla zala eMzansi nazo ngathi azibaphathi kahle uma kufika kuloku ku-apply. Kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka iDRC, uMnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga namaviki abanye iminyaka besiyafola emizeleni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso ezizwe zomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo, inxa yokuthi lokhu ufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukaningi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli. Umlando wokusebenzisa lohlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kule South Africa hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha isiphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo. Kodwa lo mthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi sezuphikisile. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye obulewe yinja yohlobo lwepitbull eWhitecliff eHarare ngomgqibelo ngeviki edluleyo. Kuthi ngomvulo unogada oleminyaka yokuzalwa efika phose amathumi ayisikhombisa 68 laye ulunywe yinja yohlobo olufanayo lwepitbull wafa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amazwe azanxuswa ukuzohlola ukhetho yilawo ayake enxuse eleZimbabwe ukuthi liyohlola ukhetho emazweni abo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bagidile njani ngezindawo ngezindawo. Ah, siyabona okwenzakala elizweni. Kodwa okwenzakala elizweni lakithi kuvusa usizi kakhulu. Uma ungabusizwa uMnangagwa igolide leli alitshontshayo etshontshela abayanga abantu abahluphekayo. Uthi uyafika elizweni lakithi uthula umgwaqo amagodigodi esibhedlela kulanithi. Kodwa uzwe imali etshontshwa nguMnangagwa, igolide elitshontshwa nguMnangagwa ayizusa ubuhlungu lentulo ende lihlazo. Cabanga emphakathi ngihlazo kakhulu. Ukuthi uzothosta ukuba ngupresident kuze kube nini ngoba umuntu lo esihlalweni laphana uhlalela ukutshontsha lapha ilizwe lakithi ingcono lingabi lo president ngoba vele lingela president. President vele kalila lo ngeke ukuthi president isela le kambe umuntu uthinteka ebubini bonke obezakala elizweni kuba nje inkunzi uMnangagwa uyathinteka ekubulaweni kwabantu uMnangagwa uyathinteka ekutshontsheni igolide uMnangagwa uyathinteka ukuya bhekini kwaqifile imigwaqo ibolile kodwa uyatshontsha imali kanikeza abantu abaselizweni ogawule basiqambela amanga betshontsha inkomo zethu wayelinga singalungisi izwe madoda wonke umuntu osebenza elizweni ilizwe kalilungeli bani ilizwe lilungele umuntu wonke zanu PF MRP CC ilizwe lilungile wonke umuntu wezimbabwe kuza kuthi uma itshontsha igolide utshontsha igolide eyi-1 kanti ke zibantu imali kodwa uthi zanu PF zanu PF waye ungafisa ukuthi usebenze uhole imali ulale ukuthi onguyeni nothi lokhu uyahlala kuphela uvuka ucabanga indlala khona uzothembele kuholeni kuphela uhlala uholiswa suku zonke impilo yakho yokuthembele kuholeni
wezimbabwe ngizani wezimbabwe kona ngitshijikelele Zimbabwe yonke lalelani ngithe ngitho nje sibili westudio 7 ngiyalibengelela ngithi asilimukeni sonkeni 2017 kwabhekwa izimota zayenza imhlolo abantu wafele ezimoteni wawungumlotha mvani kwalokho president wawini manje ngathesa abantwana besikolo abantu wethu silwela bona kuthi wafu wasenezitayela zokubulalana njani umthuso kahulumende wona lokuthi awini lilimuke vulani namehlo vulani amehlo abadala mina ngapha eZimbabwe asoze ngilitele ukuthi nginga bangangithatha wanguhulu zezami iyabulala imthuso kahulumende lo ukuthi awini abantu bathi kade bekhula babonke wasehlamukela kanjani wadala limukani cabangani linabadala wakhulayo kudala amapostoli wathi wayathandaza iJohani Masowe yawo leyo yiko wathatha amandla wazewaphiwa izimoto alikuboni kuna kuthi umthuso kwakuthi wawini limukani masinya la epresident limuka napo abantu wayabulawa abantwana walwelayo ukuthi lawo wahlale kade napo wayagwazana wodwa wakho wakubonanga umthuso
Ndisivenyalelela lonke Diamond Zika zonke nitholakala eJombe sile sikhalazo lapha bakithi ngupresident wethu loku hayi ilizwe selithengisiwe ilizwe lonke lilibona linje Zimbabwe yethu upresident nxa sithi president kabe ngowabantu njalo upresident kakhokheli ilizwe angazi athathe ilizwe aliyena umuzi wakhe ayisikho konoke siyabe sikukhangithini lezo right ngikhuluma kunje so 2008 ilizwe leli laze lithethwe ngenxa yakhonoko lokho esikuwe khathesi lizaphi phinda futhi lithathe opposition siku ZANPF sikhona siyikugcina swaki bhora ekusini lapha izinto ziyaphambaniseka sikhathi zonke siyabe sikhanya kangelani uright kathi sesivotele iprimary lesi sivotele ama members parliament amacha azancintisa lapha namhlanje ukuthiwa kona rerun andile yayibona indaba utshengisele ukuthi abantu laba sebethathile izwi belithinge labo hayi lizwi kayisa right kangela ushibengwa la ukuthi udwabe la ngubhari la konapha kuphathi sasikhangele into uzafaka la ama CV konapha ancintise lo president lo hleskip upresident lokho sifakile kodwa la iphonguwa ngubhari nje konaphana sazi ukuthi kona uyabecabanga please ilizwi lelingela abantu abantu labafiyenzi ekhanyayo kuleli lizwi lizwi qhulile
CTO 7 sadubona radithini njani ayithi nasikhona siyaphilandela bonda fakeza so nanama sela last trade bakutshela njengoba kunjani akumnyako akusindisi mnandi uthi bangabantu bazeze uthi bona basembusweni kodwa betshontsha izwi izimali zona ezabathengelayo ngazo abantu izimoto uzothi aba izinto inazitheka imota ye abantu abanye babanye bathengela izimota okuhambe wabuthengele ama-church izimoto kanti bona bakwazi ukuthi balezimali zethu manje hayi into enje selathi ke sihlale phansi sibone loo ndoda lo kaphume sikaphume uyawehlulekile kaphume kutsothi bonke abezuzayo lobo hhayi akusindisi mnandi sina sicela ukubana siye ephume mpela ephume kungomunye kufuna ukuthi akhiphe njengalokhu akwenze umgaki sonke enyeisimene engithesho sike sikhiphele lo ngoba ingqondo yakhe ayisebenzi ukuthi uthi wayekhipha umgaba esenzela khona ukuthi etshontshe kahle uthi uthi umgaba yangavuma into edwaba ugaba uyamdisturba ekwaye menza njalo uthethenga amasotha uthi bekhiphe ugaba esazitshoni abanye abantu kunabantu abakhuluma izinto ezingasebenziyo umuntu naye ekhuluma fanti efake ingqondo ekhanda ekhaya eyazi into ayikhulumayo kulabanye abakhuluma hetrip ayilunganga yayekwathini bathi yala structure yala yenu le structure singaphe sakhe structure ekhuluma into ezingekho zamanga edistructure structure triple c yakwaza kwenza lo nyaka siyawina straight noma kanjani siyawina noma kutheni hayi inkomo ingazala umuntu siyane siyawina mpela straight okumhlophe futhi okhuluma yakhulume ozondayo zonda thank you ngiyabonga sithu sebe ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga ngiyabonga wandi thank you ngibonile mavla
linjani basakazi labalaleli mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngilombuzo omncane kakhulu kwebandla lakithe likhulu ibandla okuyilo elaletha inkululeko eZimbabwe ibandla lezaphu umbuzo wami usekuthini ubaba usibangilizwe lenkokheli zakhe bakhampena njani ngokubana bathi balwela inationalism kodwa sibabona begijima bekuregion yasemathebheleleni sibabona begijima bephilela emiglens ubaba usibangilizwe angaze ngizwe kuthiwa ubaba usibangilizwe kade hlanyela inkokheli zakhe emtare kade hlanyela inkokheli zakhe khona lekobochivu sibabona begijima bekudoda bekuregion yasemathebheleleni something into enzwa iMRP kodwa amashona uChamsa lomnanga kwasibona begijima all over sibona begijima lonke ilizwe ngokubana balwela inationalism babonakala ukuthi bayenzani uChamsa simbone begijima efika kobulupane efika kobocholoche efika kobobulawayo umnanga kwala sibona something begijima ilizwe lonke bayabonakala ukuthi balwela inationalism kodwa sokusiba yisimanga yini kwebandla elikhulu okuyilwela lethe elaletha inkululeko sibona ligijima liphelela eMiglens ligijima lisima ngeregion yasemathebheleland ngiyabonga basakazi ngokuhlala naseSouth Africa igama ngubheka impilo nyathi
ngibingelele enkundleni lingabe linjani lonke basakazi hayi thina siphilile sikhala nje ngondoda lo EFF owaseZimbabwe okuthiwa nguInnocent Bani lalo kuthombe nguAston wathi sibanda lo hayi laba bantu ngempela kwenziwa yini ukuthi uthi uliqembu eliphikisayo kodwa ulwe lelinye iqembu eliphikisayo kambe lo ndoda lo okuthiwa nguInnocent okuthiwa ngulo uAndiston Sibanda kambe yini inguquko kayifuni yini ujabuliswa yini bajabuliswa yini lo Innocent Ndibani ilizwe imali nje ngoba bazwakala inkulumo yabo yonke abayikhulumayo abafuni kuzwa ngenguquko eZimbabwe bafuna kuhlale kuyilokho kuyikho khona ngoba bona bayabenefit bona izizwe zabo zigcwele ngoba empeleni uma kungalanto oyitholayo lawe kufanele inkulumo yakho ibe inkulumo edinga inguquko kodwa uma ubamamele bekhuluma hayibo madoda hayi kathi linjani lina madoda
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence uthi ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe phezu kwecala lokufumbathisa usisi okuthiwa waya la emacansini yikuhlukuluza uTrump. UPence utshele umsakazo we-CNN ngolwesihlanu ukuthi kamukeli ukubotshwa kukaTrump lanxa engavumelani lakwenzayo ngozibandlela nyakenye lapho abalandeli bakhe abaze bangene ngamandla esigodlweni seCapitol Hill. UPence ngomunye walabo abathi labo bafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump.
Yena uPence ubone ngaba la mathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi sefaka uTrump ku-review mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ungu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njani. Yeah.
Hello ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe ukuthi isimhlamukele yabangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso we-Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo lamhlanje ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.